thina sihlangana lendube silazo kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa iZANU-PF oluka August 2023. iZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwa ngabantu yikubona ke behamba they are punishing everyone akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend iconstitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa ama-activists are being targeted ama-members of parliament yakwazi right now kulabantu abakhishwa 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa iZANU-PF isebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu ama-youth ama-activists abantu ababekhankasa emaphandleni konke lokhu kuyi-scheme sezane ezama ukupanisa uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha ngeZANU-PF akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebachaya ebalimaza indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe iZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu uchidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-TRPC emavuku laseZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababebembambe njalo siyakwazi ukuthi emapholiseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapholisa take up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapholiseni ubhalwe le report we expect ube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke le Zimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandeli.